sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Vimbito 2018 ngoCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Sayiwe yamukela i-judgment ka uhlonishwa uMalaba. Ngoba sacho ekuqaleni ukuthi khona okwenzakaleyo akulunganga. Kodwa selokho esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga ngakho.
Uzulu kwamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe umthethondaba weConcord sokuba izisebenzi zonke ezaxoxwa umsebenzi ngo-2016 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo.
Ezindlela zokuthi bethuse bayethusela actually konke akuthi anje umuntu ayikabi umthetho phi lokho ikhulunywa ngayo kwathi singezwa ukuthi sifuna ukuyenza ibe omnibus deal ihlangane le-commercial deal, i-commercial internet lokunye ikwethusela abantu but kuyasebenza ngoba abantu bayesaba nje basikhuma kanje so sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet.
Abasakhulayo abakhankasela ukuba umbuso uthathwe ngabatsha bakhuthaza uhulumende ukuthi ajiyane lo mkhuba wokwethusela uZulu osebenzisa ulembu be-intanethi. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili kunani labakwanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe ngumahluli womthethondaba waphezulu weConstitutional Court sokuba zonke izisebenzi ezaxoxwa umsebenzi ngomnyaka ka-2016 ngemva kokunikezwa inyanga ezintathu ziphiwe inhlawulo yokuphazanyiswa kwempilo yazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngemva kokuba idale leConstitutional Court lilahle udaba obelulethwe emthethwandaba ngabenkampani yeGreater Men's. Omunye wabatshengise lokhu kujabulela isinqumo sika Justice Malaba ngumnumzana Njabulo Ncube obona ngokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF.
Sayiwe yamukela i-judgment ka uhlonishwa uMalaba ngoba sacho ekuqaleni ukuthi khona okwenzakaleyo akulunganga. Kodwa selokho esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga ngakho. Okwesibili, abanye sebafa bebulawa wethuswa yokususwa emsebenzini bengakhangelela.
Osekudingakala uNcubethi kuba kuhlalwe phansi kudingwe amagqwetha azaphathisana nalaba bantu abaxotshwa umsebenzi ngaleso sikhathi.
So kumele ukuthi kuhlalwe phansi kutholakale amagqwetha alolwazi angakwanisa ukuthi khona udaba lolu agijimelalo imali zabantu zitholakale ngoba siyakwazi ukuthi khona amanye amakampani akhipha abantu emsebenzini imali babelazo base befuna nje ukwenza lokhu okuthiwa ngesikhiwa ama-super profits.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi osekusenzakala yimizamo kahulumende ukulungisisa okwaphosiswa nguhulumende owayekhona ngomnyaka ka-2016.
Justice uMalaba ukwenzileyo senze i-new dispensation le esikhuluma ngayo kungani isiyisondile eduze le-justice. Bonani ngendlela oyenze ngayo useyenze i-government ibonakale njenge-government emela amalungelo abantu. Ngoba ungakhangela i-judgment owayenzile kuqala laphana kwakungani ufuna ukwenza ungani amakhampani aqakathekile udlula abantu ungani amalungelo abantu abalanjaba lawo but yena usebuye njengomuntu onjani oselungisisa konke lokhu kwakusenzakala kabi ngesikhathi kuzakuzolobhedi mgabi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubonisa umhlaba wonke ukuba yena wenza izinto ngendlela ehlukileyo kutsho uGumbo.
Yes, kodwa kumele sinazeke ukuthi kathesa uhulumende lo obusayo khona kathesa kaAmazon nangapha. Uzama zonke indlela ukuthi etshengise abamhlophi iwest ukuthi usejinjile. So ama judgments afana lawo nalawo, ngamanye ama judgments azama akayenzwa aphiwa ngendlela yokwenzani yokutshengisa international community ukuthi igovernment kamnanga kwayisitshintshile ayifani kamgaba.
Umqondisi wenhlanganiso ye Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Tafumane Clement Zenda, uthi siyajabulisa lesi sinqumo.
Kodwa okuphinda kusidanise ukuthi ke umthetho wandaba ofanayo yiwo owanikeza i-ruling kuzuba judgment kanye lezisebenzi ze-greater means. Labaningi ningi amanye amankampani alandelayo exotshwa abantu umsebenzi bethatha i-advantage yokuthi umthetho wandaba utheke abantu bengaxotshwa in just 3 months andubana bahambe bengakhethe lutho bengazuzanga indleko zabo. Kuyasidanisa ke ngoba kule inconsistency in application of the law, akucaci ngoba umthetho munye yiwo ophinda uguquke ngesikhathi esilandelayo kungazange kwaba lokutshintsha kwemithetho elungiswe iParliament. Kusisho ukuthi ke inconsistency enjengaleyo into esidanisayo kakhulu. Kodwa kubuye kusithabise njalo ngoba lezi zisebenzi sezizathola ke indleko zabo.
Inkulungwane zezisebenzi zalahlekelwa imisebenzi ngemva kwesinqumo esesisaziwa ngelokuthi Zuba Judgment sika 16 Ntulikazi ngomnyaka 2016, lapho umthethwandaba wanquma ukuba inkampani ilakho ukumisa umuntu umsebenzi ngokumnikeza ithuba lenyanga ezintathu kuphela njengalokho kwenziwa yizo izisebenzi nxa sezifuna ukuthiya umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abe Zimbabwe Democracy Institute abasakhulayo abakhokela iqula elikhankasela ukuthi umbuso uthathwe ngabatsha abasebenzisa i-hashtag i-generational consensus le media center bakhuthaza uhulumende ukuthi atshiyane lomkhuba wokuthisela uzulu osebenzisa ubulembu be-internet njalo evule indlela ezenza abantu babusebenzise ngobunengi bekhululekile. Gibson Bebe usinika lolu daba.
Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe yi-ZDI eHarare kuhluzwa indlela ezisetshenziswa nguhulumende ukuhlolisisa ukuthi abantu basebenzisa njani ubulembu ezenza abantu besabe ukusebenzisa ubulembu. Emele i-ZDI ingqungquthela kwezokudinga ulwazi ubekezela gumbo uthe umhlangano lo ubungokunika amabandla atshiyeneyo imicijo ezabanceda ukusebenzisa abazakwenza lozulu ngobulembu.
Into esikade siyenza ukuthi sihlanganise abantu esingathi barepresenta ama-groups atshiyetshiyeneyo, amaqembu atshiyetshiyeneyo eZimbabwe. Sibe sesibanika ukuthiwa yini imicijo ukuthi bengayisebenzisa njani i-inthanethi ukuze benjani bencede abantu ukuthi bethole amalungelo abo ukuze belungiselele ukhetho lolo olubuyayo. Ngakho ngibonani njengoba sesiyenzile kanje so aba omunye lomunye umuntu esuka khonapho usesiyayenza lokhu akuphiweyo.
Uphinde wathi i-cyber bill le engakabika ukuba ngumthetho yindlela yokuthusela uzulu ukuthi angavezi imbono yakhe ngohulumende esebenzisa ubulembu.
Izindlela zokuthi bethuse bayethusela actually konke akuthi anje umuntu ayikabi umthetho phela lokho ikhulunywa ngayo kathi singezwa ukuthiwa sefuna ukuyenza ibe omnibus bill ihlangane le-commercial bill, commercial internet lokunye lokunye ikwethusela abantu but kuyasebenza ngoba abantu bayisaba njengoba sikhuma kanje. So sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet ngoba i-government uhulumende wethu ukhangele ukuthi nxa engavumeli ukuthi abantu bengene ku-internet bonke labasemakhaya bazawelazi iqiniso bazazibonela okwenzakalayo njalo bazachallenge njalo yena uzaluza yikho okusabayo kunalo.
Emela iqembu labasakhulayo ele-generational consensus umnumzana Gift osalosiziba uthe ubulembu sobuletha ukuthula izibindi lokwehla kwendaba zokwesaba nodlakela olulethwa ngokhetho yonke iminyaka.
Abalula kathesi ukuthi abantu hayi bekwanisa ukuphikisana besithi hayi kakwanisi ngoba kunje lo uyakwanisa ngoba kunje. Unlike kudala nxa sasihlangana endaweni eyi-1 kwakusiba nzima ngenxa yokuthi gcina utshana ngamampapa uma utshela ukuthi hayi lo MP okhethiwe thina simfuna. So ngibona ngani kuzayehlisa indaba ze-violence kuma-elections. Sizadila le ndaba yokwesaba nxa yokuthi konke sonke sesikwazi ukuthi idingu yesimbone emapicthen ekuthwele izikafu sesikwazi idi wakhona ngenalo oto wayenza ikhuu yena le. So sesikwazi ukuthi njalo futhi ukukhontisana lo mfana omncane lo othiwa ushamisa. So sesikwazi ukubana ke singesabi ngenxa yokuthi umfana omncane la esehambe phezulu wathi mvunge yamchallenge.
usuziva uphinde wathi abathi ubulembu sobuletha obuthutha kwabatsha abakuzwisisi ukuthi ukutshengisela kwalamalanga sokusenziwa njani. Wale umbono othi abasakhulayo abasenelisi ukutshengisela lokuveza imbono yabo ngendlela ezazisetshenziswa kudala ngenxa yobulembu asebetshona bekuwo.
Abantu balolahleka kakhulu ngenxa yokuthi abatsha bagcwele ku-social media bephikisana nabadala sokuthiwa hhayi bayenze ukuba khona kuphela bephikisa ku-ground abakho. Hhayi bathe sebeqale ku-social media besuka social media besiya ku-ground. Uma usithi ngikhuluma into engakazenzakali ku-showdown abantu baqala nga baqala i-showdown bebaqala i-social media and baqala bayakhulumisana ku-Facebook bakhulumisana ku-WhatsApp ukuthi akusasa siyavala iZimbabwe then babe sisiyavala iZimbabwe physically. Ngabe kuthiwa ngama-TVs anje ngabe kuthiwa babonakala behambahamba e-town abathengisayo bethengisa abadinga imali bethima kodwa bonke bathi nathi hayi namuhla isitiyaway sonke siyatshengisela sabe sezindlini.
Isikhulumeli sebandla lentatheliizindaba eleyoung journalist association yoja umnumzana Leopold Mnende uthe ubulembu yindawo kaZulu aveza kiyo okusenhlizweni yakhe.
Uhulumende kumele achiyane lokuzama ukugavena i-internet ngoba yedwa i-platform esisalele uZulu ukuthi eveze lokhu ayebe kubona lokhu ayebe ngakuthandi. Uhulumende yena usase lezinto eziningi kakhulu angakazilungisizi elizweni leli afuze ebe ezilungisa njalo ukuthi abasakhulayo sebedlalela ku-internet asikhonto e-wrong ngabantu abaveza imboni yabo abangakuthandiyo abakuthandayo lokunye ababekufuna ukuthi uhulumende akwenze njalo akutsho ukuthi babebengekho emgwaqweni xa sokusenzwa ofuze kube kusenzwa.
Uhulumende ubikwa eseseduzane lokwethula umthetho ozakuhlola indlela uZulu asebenzisa ngazo ubulembu osokusethuse uZulu wasolwa ngabamela amalungelo akhe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare nguGibson Pete.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi yenelise ukubhalisa abantu abaphezu kwenkulungwane ngemva kokugqitshwa kohlelo lwe-BVR mop-up exercise ekuqaleni kukanhlolanja. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Inani leli liphansi kakhulu ngenxa yomango osokumele uZulu awuhambe esiyabhalisa ema-ofisini awe-ZEC. Iningi labantu likhala ngokuthi sokumele ligade kabili ukuze liyebhalisa. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Victory siyanqoba kanye le-Ebulawayo Vendors and Traders Association bezimanyene zaba lo mdlalo wenguqu kanye lowebhola labomama i-netball elokitshini lesizinda. Abezekhi bebekhulumisana labasakhulayo bebakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota. U-District Elections Officer unkosikazi Sithembiso Khuphe uthe abasakhulayo kobulawayo yibo abaningi kodwa balutshwana kunani labantu asebebhalisele ukuvota. Ugcizelele wathi ngemva kokuvalwa kwe-mop-up exercise inani labantu asebebhalisele ukuvota lingaphezu kwenkulungwane. Ethi njalo inani labantu bonke abazavotela kobulawayo ngemva kokwehlukaniswa kwabantu kukhwisha labo abazavotela kwezinye indawo ezingaphandle kwakobulawayo bangaphezu kwamakhulu amabili enkulungwane i-211,468.
Ezibulawayo kasesile 211,000 registered voters after imopaf but we continue registering ngoba on Monday
umqoqi wohlelo lolu olilunga lebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mbekezeli Hlabano uthe imidlalo le bayenzele ukukhuthaza ontanga ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association imidlalo leyi siyenzela ukubana siqoqe ontanga bayebhalisa ukuvota kulelu hlelo olu-ongoing olubizwa kuthiwa ngesilungu yi-biometric voter registration. Ontanga sinanzelela ukubana baningi kupopulation yesizwe kodwa baphatheki ezintweni zokubusa kumbe ngathi kwezombusazwe, bangabantu abasheshela emuva, bahlehlela emuva kakhulu. Sibakhuthaza ukuthi behambe beye-register ukuvota, bengarejista ukuvota bengahlali, behambe beyekhangela amabizo abo ku-voters roll. Kulokhu-ke kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-voter inspection.
Umqoqi wenhlelo ze-Victory Siyanqoba, uMnumzana Sabelo Siwa, uthe bajonge ukwazisa ontanga ukuthi ukubhalisela ukuvota akukavalwa.
Ukuthi namhlanje sihlangene khona phesizini grounds singabontanga sikhuthazana sifundisana ngolwazi lokuvota kubana njengabontanga silelungile ukubana lathi sivote lokuthi sivotelwe futhi.
Omunye njalo wabasakhulayo obedlala umdlalo wenguqu uMnumzana Charlton Vusa Moyo uthi uhlelo lolu lwenelise ukukhuthaza abatsha ukubhalisela ukuvota, ethi njalo lithuba labo lokuphatheka enhlelweni zokwakha ilizwe.
Nohlelo lolu luyinto enhle sibili ngoba selwenelise ama-youth alapho ukuthi bebe-involved bephatheke labo esimeni selizwe leli, njalo futhi yindlela ekubaletha eduzane ukuze siba-involve uma issues lawo. And then also yinto enhle nje ukuthi bethole i-chance la ukuthi bebe le-education ukuthi yano ukuvota yinto ilungelo labo lakumele bekwenze.
Osakhulayo obedlala umdlalo we-netball uNkosikazi Nokuthaba Neshiri laye uncome uhlelo lolu.
Uhlelo lolu mbona ngani luhle kakhulu especially ebantwini abatsha ngoba siyananzelela ukuthi abantu abatsha labo banjengabantu abadala yilungelo labo ukuthi benjani bephatheke ezintweni lezi zokukhetha entweni zonezo sikunginto zokuvota zona. Sombona ngani luhlelo oluhle especially nxa lubuya ngama-sports, so kuyakhuthaza abantu abatsha, abantu abatsha bayathanda izinto ezinjengama-sports njalo babuya begcwala endaweni ezinje. Sombona luyihlelo oluhle kakhulu luyabiza abantu njalo abantu bazayizwa bekhuthazekile ukuthi benjani behambe bebhalisa ukuvota labo ngokufika kwesikhathi benjani bebuye bevote njengami njengoba ngimelele ukuthi ngiyovota so njengomuntu ose-register.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi njalo ukubhalisela ukuvota kuzamiswa ngemva kwamalanga alitshumi abafuna ukuvotela sebebhalisile edale lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Njengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakazi awe 909 AM lawe shortwave 1280 laku 15775 kHz. Kulive talk lamhla ke sixoxa ngezizalo naseZimbabwe ngodaba lokuthi kulabanye ababuyela ekhaya besiyavula amabhizimusi kumbe besiyasebenza. Le yiStudio 7 esakaza siseWashington DC. Singangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Uzbekistan libekele umhlangano wamazwe awenato ukuthi lizinikele uba ngumlamlankunzi ekukhokheleni inkulumo zokukhulumisana umlota phakathi kwele Afghanistan lalabo abalwa becatsha kulizwe lelo abesimuslim abadlulisa amalawulo bekuqembu le-Taliban. Impi yomdeni yakwele Afghanistan isile minyaka edlula elitshumi lasithupha. Esigabeni sethu lapho esikhangela khona impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje uProsecutor Jeremiah wenelise ukuxoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube ongumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakhola esiKristu bebandla lamasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kumbe ZAWAC. Unkosikazi Ncube ulandisa ngomhlangano omkhulu owenziwa minyaka yonke oweZAWAC owalonyaka ozakwenzelwa esigabeni seGeorgia khonapha eMelika kusukusela ngolwesine mhla ka 29 Mbimbitho kusiya mhla ka 1 ngomabasa ngesonto.
Ngimusisa ngizalwa eLwagwele eMakhulambila, kodwa khathe singendele eNsuza koNcube koGawule, umalukazana wakoGawule. Ngize lapha eAmerica ngo-2000.
Sungeneke kumpilo yaseMelika, ikuphethe njani?
Ah, kumnandi la. Kumnandi lapha sisami, kumnandi lapha, kuyadliwa, kuya yonke into yahamba lapha. Baqinisile ukuthi lilizwe elilochako, sinathi chako emina ntambama. Everything is going, but you know what? Ekhaya kusekhaya bakithi.
Yes.
Loba sikhona lapha sisithi kumnandi, siyakukhanuka eZimbabwe. Ngiyakukhanuka mama ekhaya, khona ngapho ngiyakukhanuka.
Sisedwabeni lonalolo olokukhanuka ekhaya. Linake abaphila lapha eMelika abadabuka eZimbabwe. Lile mcimbicimbi lalo njalo lenhlanganiso lapho elihlanganela khona, kumbe lingaba ngamakhosikazi kumbe ngabe eZimbabwe abazimuli, lapho elihlanganela khona likhumbula khonokho elaliwenza ekhaya.
Sike sakhuluma ekuqaleni komnyaka, ngikutshela ngeqembu labomama okuthiwa yiZawad, iZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Iqembu leli laqaliswa kuyinjongo yokubana sasikhanuka omama bethu ekhaya. Sakhula sibona omama behamba kubo Dorcas Federation, behamba kubo Women's Ministries. Sabuya lapha eAmerica sahlalisa izungu sathi
asikhangele kakhulu oweGeorgia umhlangano obuya ngempelasonto yonali, liqoqeni.
Dadewethu, abadala bathi akubuzwa ozwayo. Mina sengikutshintsha ngithi akubuzwa olamehlo. Izinto esilazo lonyaka esizikhangelele kakhulu ngamantombazana ethu esibuya lawo. Abantwabethu abaphakathi kweminyaka elitshumi lantathu kusiya itshumi lasificamunwembili 18, yilo iqembu lethu esiqakathekileyo lonyaka esibuya labo, esizama ukuthi sibabumbe njengabantombazana bakhule. Abanye bakhona abazalelwe khona, abanye njengoba nangikutshela ukuthi mina sengileminyaka engibuye ngo-2000, sendle 18 years. So sifuna ukuthi sihlale labo phansi, sike sibatshele ukuthi kanti thina okwenza sibe nje sivela ngaphi. Sibatshele ngokukhoza kwethu besabatheni, sibuye labo egangeni la ukuthi sizokhuluma labo. Labo babuza imibuzo, abalapha bayabuza, abafani lathi okwakuthi umama whatever ukukhuluma yokuliqiniso. Abalapha bayabuza
wathi nhle ngubamba umlomo khona lapho. Yeah. Bavela ngapha abeza emhlanganweni walonyaka?
Silabo mama bavela England, silamama aZimbabwe naseCanada ayeza lawo asendleleni, silamaZimbabwe naseIreland ayeza asendleleni, silabo abanye abavela eBotswana. Omama ba on fire for the Lord, ba on fire for ukulungisisa imizi yabo, impilo zabo. Sazana izihlobo zethu ibona besilabo khona ngaphakathi sisiswami. Umama umelele ukuthi bona bosise ngihlangana labo babe yibabangihambise ekhaya. Sazisana ukubana ungazuba uvele eZimbabwe eHarare, mina ngivela kobulawayo, simuntu munye. Thine America kulashona kulandebele, sibambene ngoJesu.
Obabakazi kabaseku basala le ekhaya.
Kilo nyaka silamaqembu amanje, sile qembu elikhuluma nje ngezomtshato. Sifike lapha sesibhizi, ubaba lomama sebesebenza, yazi ukuthi kugcine sokuvangiswana bakithi ukuthi kanti opheka yombani, sembangisa lo baba ukuthi apheke. So siyahlangana njengabomama sibonisane lapha, esesece kakhulu sikhumbuzane ukuthi hayi, khumbula umama uthi wabukhatha njani ubaba. Sibe lelinye iqembu elikhuluma ngezama-social media. Abantu bayaposti, yazi umuntu aposte lento ozuzibuza ukuthi kanti umuntu lo ukwanile yini. Uposte lento zezindlini zakho zibone umhlaba wonke. Kulezinto zokuzifaka ku-social media, kulezinto zokuzigcina ungazowakhipha amathumba akho azwe umhlaba wonke. Then silelinye iqembu elikhuluma ngokuphilisana njenga. Uyazi phela uthiwa mama siyakhuluma, njengoba usizwa vele ngiyakhuluma khona. Lokuxabana siyaxabana futhi. So sizama ukulungisisa ubudlelwano bethu. Ukuthi mankazana sihambile la, ukuthi kusasa ngizwakale sonthwa ngikhulumisana nomunye umZimbabwe, ngisho sikhona belizweni likaTrump, kambe shiwa kuyini khonoko. Amanye amazwe kawabone uJesu ngathi.
Liqalisa nini, ligqiba nini umhlangano?
Umhlangano lo uyaqalisa ngolwesine ntambama. Siyaqeda ngesonto, siyabe uthiwa seKahata Springs eGeorgia. Ngifuna ukubingelela izihlobo zami zonke ezikhona ngapha eZimbabwe. Mama, na John Fett, sawona mwanya kuthanda manyoni mayini nabu sibudwam John Fred Jeffrey Jetho Justice umama omdala mayini yabona wami yalithanda lonke masabatha ekhaya siyahamba alihambi ivangeli alihambi ivangeli.
Unkosikazi Sisters Banda Ncube ngumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakholwa esiKristu bebandla lemasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili kunani laba kwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Malusi Gagaba embikweni awethule lamhlanje. UBenedict Nhlapo usethulela lolo daba.
Umbiko wethulwe ngumphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lamhlanje uveza ukuthi nyakenye kulesizalwane seZimbabwe esibanjwe sinesidindo sokuzibazela esogatsha lwendaba zasekhaya engcelweni weBeitbridge. Ukhombisa njalo ukuthi kubanjwe izizalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezine 4301 ezibanjwe zizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni ngesikhathi samakhefu ekhisimusi lephasika. Ziphose zifike izinkulungwane ezintathu 2907 izizalwane zeZimbabwe ezitshelwe ukuthi azisavunyelwa ukungena kwele South Africa okweminyaka kwabanye efike emhlanu ngenxa yokweqa imithetho yokungena elizweni. UMnumzana Gigaba uthi ngomnyaka ofanayo amasosha alondoloza umngcele abambe abeZimbabwe abedlula ikhulu 237 bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. La amanani achiya phandle labo abangabonwanga ngabomthetho labese bevele bephakathi kwelizwe ngaleso sikhathi.
In this regard, the border environment remains vulnerable in terms of civilians and officials who facilitate.
Lokhu kusho ukuthi imingcele yethu isengozini yokufohlelwa yilabo abangenawo ngokungekho emthethweni bencedisana nezinye iziphathamandla. Sikhuthaza izihambe ukuthi zingabi yingxenye yale inkohlakalo bese sicela njalo ukuthi kungabi khona obhadalela usizo logatsha lwethu ngokungekho emthethweni.
IZimbabwe ijintshana leMozambique ukukhokhela iqula labakwamanye amazwe abephula imithetho yokungena kwele South Africa bese kulandela iLesotho leBotswana. Kodwa-ke izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi lincane kakhulu leli nani nxa kukhangelwa bonke abasuka eZimbabwe bezodinga amadlelo aluhlaza kwele South Africa. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi leli nani lilakho ukukhula ngekhefu lephasika nekhisimusi lonyaka njengoba ukulunga kwezomnotho kulokhu kuhamba esiqubusweni wabo. UMnumzana Gretman Mkhwebu uthi ukuze lolu hlupho luphele ele South Africa kufanele lenze kube lula ukuthola amaphepha okusebenza kuleli okuyinto enza iningi labeZimbabwe lingene ongekho emthethweni.
Uthola ukuthi uyasebenza lapha o-aplayela i-work permit uzolinda uloku uyahamba uyajika iminyaka iziphele ngu-15 njalo kwesinye isikhathi uthola ukuthi uhambile waye eZimbabwe sewuyabuya lapha unikeza 1 day kumbe 2 days e-border gate. So ngemva kwalawo malanga kumele bese uphumile kanti wena uyazazi uyasebenza uzobuyela nini ekhaya ngoba ngabe abelungu bayafuna lapha emsebenzini la.
Kodwa umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa e-Phoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Nleya yena uthi uhulumende weZimbabwe uzafuze enze ukwedlule lokhu akwenza manje ukuze anakakele izalwane zakhe ngokugcweleyo zekele ukubalekela kwamanye amazwe.
Bengicabanga ukuthi i-government entsha yeZimbabwe kufanele iyenzele abantu imisebenzi ukuze abantu abafisa ukuya ngaphandle kwamazwe noma abahlala ngaphandle kwamazwe babuyele elizweni lawo. Ngabe kuthiwa iyawuyenza umsebenzi wayo ukuthi i-embassy yayo nama-consulate abo kube lula ukuthi umuntu ovele eselapha eSouth Africa a-applyele i-passport.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi izisebenzi zalo amapholisa, amasosha, abezemithelo, labezemvelo bazabe begcwele emngceleni yonke lizwe ngaleli khefu lephasika ukuze kwenqatshelwe ukwephulwa kwemithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Singalehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe umthethandawo weConcord sokuba izisebenzi zonke zaxotshwa umsebenzi ngo-2017-16 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo. Izizalwane zeZimbabwe zibonga zihamba phambili kunani laba kwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu olivalisayo ngenjabulo ngoGibbs Dube.
ZeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.